olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amapolisa awe-CID lamuhla adubule abulala umsolwa oyedwa eBinga. Abopha abanye abacatshangelwa ukuthi baphatheka ekubulaweni kwabantu abane ngeviki edluleyo.
Okukhona ukuthi inkulumo ziyaqhubekela phambili ngolwesihlanu. Ma ziqhubekela phambili ngolwesihlanu ziyabe sezikhangela ukuthi singavumelana na ngesilinganiso seholo elingaba khona esingaliphiwa nguhulumende. Ngoba uhulumende uze ethwele i-PTN esike siyikhangele sayibona ukuthi hhatshi asivumelani nayo.
Inkulumo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe zehlule lamhla ngoba uhulumende ethe uyenelisa ukukhweza iholo lezisebenzi ngesilinganiso esiphansi kwaleso esifunwa izisebenzi.
Uhulumende uthi izibotshwa zilakho ukuqhubeka zibhekane lobunzima ngoba kutholakale izigidi ezimbili lengxenye yaso kuphela i-$2.5 million endaweni yezigidi ezingamashumi amabili lanye i-$21 million ehlelwe kubhajethi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kolomsakazo.
Inkulumo phakathi kukahulumende weZimbabwe lezisebenzi zakhe zehlule lamuhla ngoba uhulumende ethe uyenelisa ukukhweza iholo lezisebenzi ngesilinganiso esiphansi kwaleso esifunwa izisebenzi. Umnumzana Sifiso Ndlovu wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ye-Apex Council lapho amela inhlanganiso yababalisi yeZimbabwe Teachers Association uthi uhulumende ubuye kulezo nkulumo elamakhulu amahlanu amadola i-$500 yesisebenzi esihola imali ephansi. Undlovu uthi izisebenzi ziyalile imali le njengoba zifuna ukuthi isisebenzi esihola imali ephansi sithole amakhulu amahlanu lamachumi amane amadola i-$540 ehambelana lesilinganiso semali elakho ukuphilisa imuli elabantu abayisithupha ese-poverty debtor line.
Undlovu uthi abamele uhulumende bayalile ukukhuphula imali ababuye beyifumbethe besithi kumele babuyele bayekhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngokuthi kumele kwenziweni. Inkulumo lezi zimisiwe kwavunyelwana ukuthi zizaqhubeka ngolwesihlanu. Iziphathamandla ezimele uhulumende emhlanganweni lo ziyalile ukukhuluma ngodaba lolu. Okwamanje isisebenzi esithola imali ephansi sihola amadola phose amakhulu amathathu i-$296. Sizweni uNdlovu exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Okukhona ukuthi inkulumo ziyaqhubekela phambili ngolwesihlanu. Ma ziqhubekela phambili ngolwesihlanu ziyabe sezikhangela ukuthi singavumelana na ngesilinganiso seholo elingaba khona esingaliphiwa nguhulumende. Ngoba uhulumende uze ethwele i-PTN esike siyikhangela sayibona ukuthi hhatshi asivumelani nayo izakwenza ukuthi iholo ayasipha lona libe phansi. Uhulumende yena-ke ubethwele i-PDL e-$500 kanti thina besithwele i-PDL e-$540. Lokho kuhle kwenza ukuthi inkulumo ezesalari zingaze zathutsha sibe sesizibeka eceleni ukuthi aziqhutshelwe phambili ngolwesihlanu. Uhulumende kabuyele ku-drawing board ayobuya lamasigazi angcono sibuye njalo sivumelaneni ku-PDL ukuthi i-PDL elizwezele yona ingaphi. Kuwezokusithi-ke okulandelayo sasesixuxaxoxa ngezinto ezingaphiwa izisebenzi zikahulumende okunjengwe-housing. Uhulumende usetshilo kakhulu ukuthi usevele usezimisele ukuthi into ye-housing le athutshelayo. Watsho ukuthi yena-ke i-housing-ke usezakhangela amastanda azaphiwa isebenzi kahulumende kumakhansila atshiyeneyo. But-ke le NASA layo izakuza ngesisekelo semali sokuncedisa izisebenzi zakhe izindlu ezishiphileyo.
Ubona ngazani kufika ulwesihlanu liyabe selivumelene yini ngezeholo lesi?
Kule mpawu ezikhombisa ukuthi bonke abantu bafisa ukuthi kuvunyelwane kuthutshelwe lolu daba ngoba indlela ezithe zaphathwa ngayo kutshengisela ukuthi abantu bazinikele ukuthi kungaba khona ingxoxo.
Okunye njalo siqoke ngakho kuyini Ndlovu?
Hayi, sicoke ngokuthi izisebenzi zikahulumende zingaphingena kanjani kwezomnotho welizwe. Leyo sivumelene ke into yokuthi mangephanishwe ifake emthethweni kanti njalo lazo ziphathile futhi ku-labour law reform izisebenzi zikahulumende.
Kambe kungehlula-ke kuzathwani?
Okwamanje besingakafisi ukuthi sikhangele ukuthi kuza kwehlula kodwa kungaba khona ukwehlula sibili abo lokho kukhona ngoba i-difference ekhona kathesi ilayo i-difference etshengisela ukuthi abantu bengehlukana kodwa kasikhangelanga ukuthi singehlulana. Nxa ingaba khona hayi sizawusila ichaphelelo bholokho sesilifikile.
Long umnumzana Sifiso Ndlovu okuhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7.